namhlanje ngikhuluma show Thembo lokwabuncubile abanye abalaleli abangabebelaleli. Ukubuziwe konoku eParliamente, lami nginje ngakubuza kuMinister of Public Service, Labour and Social Welfare, ukuthi kanti right, nxa lapha njengoba kunendlala engaka, abantu bemadolobheni bazathiwani? Waphendula usibe ngeliphelele ukuthi hayi, lasemadolobheni sesibuya, sisenza ama-assessments ukwenza ukuthi labo sibancedise ngokudla, okuyinto esizaqala ukwenzeka konoku. Namhlanje ngikhuluma so uMinister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana bebekukhambe meeting nge-Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khona ukubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawuna labo abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba kukhangela household by household lapho kulesidingo khona ukubana kuncedise bese kuncediseka abantu bencedise ngoba uhulumende ulayo imali useqalisile ukuthenga i-grain ezancedisa abantu. Ngikhuluma so bekukhulume ngolona every month lalo ufuze ubona iwadi ngayinye ibinikwa ilisi i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala. So akula muntu ozashiywa elambile uhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobo ehlale labo obe-cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo.
Akusuze kube lezopolitika phakathi khonapho ukuthi nangashango shislogan
othole uhlupho luba khonapho. Thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunanzelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla. So khona kuyana kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana. Njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphethele, okuyikuthi-ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusiba lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla. Into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli isenzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla. Yilo hlupho olungaba khona lona lolo. Kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungomuntu abathi bangakhuluma into bayiphile, lokho akusho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu. Uhulumende-ke okusuka kube luhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka iwelfare kahulumende ibhazalele phansi, umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozabe eyamisa iwelfare eyelizwe, konke kubhazalele. Yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadolobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha
nxa ukhumbula emalangeni adlulayo laphana upresident wethu udikele i-state of national disaster mayelana ngodaba lalolu thona siswele izulu njalo-ke asila kudla emasimini khonokhwana kuvule izindlela ezokuthi ona sesincediswe ngamanye ama-bodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i-grain leyo. So lokhu ungakwesabeli webinasitate by the United Nations siyancediswa even amanye amazwe uRussia abenjeyana babuyile, uChina babuya lizoncedisa ukubana kutholakale i-grain ukuthi abantu bengalambi. Thina sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politicians, luzaphathwa ngama-civil servants, ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjalo abayiwo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi kona kanti vele esigabeni lesi kumi njani, abahluphekayo yibaphi, abadinga usizo yibaphi, bese kuncedakala kuvela kona phana. So ngaso kubuya usizo lolwana ubuya lukhangele ngoba abantu bayafike bebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbuli izabona imiso imbuli yakunqube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekoshuma la ithi iyazuza kuza komthembu ngale bathi hayi umangoyi usezilalela eziko. So amarejista lawana asezabuya-ke esesebenziswa ukupha abantu laba uncedo lalolu ngendlela eyabeyenzwe ngakho besingemisa bengiyikhuluma so amathingi zakhulumende aphansi kuground bese khona le interview engikhuluma ngayo.
Bala amakutshango lapho ke ngoku.
Siyabonga ukuthi lilalele thuma silitshela ukuthi declare nini i-national state of national disaster. Mase lidiclare sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lo muntu ozalapho. Engivumelana lakho yikuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa. Kodwa ukuthi ngakubandlulula akusilo qiniso kuhleli kusenzakala. Ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminista enkayi laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.